Lami ngithathe leli thuba lokubonga uChris Lojonga siyalamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 17 kuNtulikazi 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Vakatorwa khani vachuya nichichemu chokudzikudzanyirika. Ko makwa takora kwa dzosa zvakare kudzanyiriwa mugabe. Ezvo tiri pachokwadi.
Umongameli Robert Mugabe utshela umbuthano emathuneni awe National Heroes Acre ukuthi amazwe anjengeBrithani lamanye angentshonalanga abasebenzisa izizalwane zeZimbabwe ukumenza umuntu omubi.
Udubo lukhona sililo lokungabuyi kwama-ministers ePhalamenti ukuzophendula imibuzo eyabe ifanele beyibuzwe ngamalungu ePhalamenti.
Abaphathi ntambo bengatsha zikahulumende ezijiyeneyo baqhubeka bengayi kuhlelo lwezokuphendula imibuzo olwenzakala edale maviki wonke ngolwesine. Umanyani wamazwe omhlaba we-United Nations uthe leZimbabwe selizamile ukwehlisa ukumemetheka kokuthelelwana kwegcikwane lengculaza nxa liqathaniswa lamanye amazwe e-Afrika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Robert Mugabe utshele umbuthano emngcwabeni kamoyi uMajor General Elia Bandama emathuneni amaqhawe eNational Heroes Acre lamuhla ukuba amazwe anjengeBrithani lamanye angentshonalanga basebenzisa izizalwane zeZimbabwe ukumenza umuntu omubi ngokubatholisa incwadi ezibavumela ukuhlala kiwo njengeziphepheli besithi babalekela yena ikanti bona bele njongo yabo. Intathe izindaba yethu Mavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Major General Bandama Burial Ndebele. Nyanya yengoma zamakhwaya abecula emngcwabeni kaMajor General Bandama obhubhe ngolwesihlanu lodluleyo esibhedlela seWest End eHarare ebulawa ngumkhuhlane wemvukuzane yegazi eye-leukemia. Umongameli Mugabe uchaze umuyi njengomuntu obezinikele emsebenzini wakhe kusukela eseselijaha elileminyaka elithumi lasikhombisa 17 years esiyamanyana labanye empini lalapho esesebenza esibuthweni ilizwe selithole uzibuse. Uveze ukuba udaniswa ukuba umuyi uBandama ubhubhe esanda kunikezwa isicoco sokuba nguMajor General ethi akazange athole isikhathi sokusikholisa isikhundla lesi.
For those of us who went to war with Comrade Bandama, those of us who commanded him, served with or under him in the various units he was part of, we mourn the departure of a dear comrade, a colleague, a workmate, a bosom friend, a leader, a commander, a fearless fighter, a brave soldier. His passage triggers deep reflections on the journey we have traveled together with him, challenges all of us who continue to live to take forward the work he began, the work he would have loved to see finished. That's what this dutiful soldier now bids us to do.
Umgabe usole ukwenza kwababalekela kwamanye amazwe anjengeBrithani ethi udaniswa ikwenza kwawo ukuvumela izizalwane zakuleli ezidinga ukuphephela kiwo zicatsha ngokuthi zibalekela yena ethi ngamaqhinga okungcolisa igama lakhe. Isimanga uthi yibo njalo abantu banye bakweleBrithani asebeguquka bethi mazibuyele ekhaya izizalwane zakuleli ngoba iseyifezile injongo yawo yokuthumayela ivangeli yokumveza njengomuntu omubi olocuku ebantwini abakhokhelayo.
Nasi uno zvaita sei veBritain vaakuti vanhu venyu taakuda kuti vadzoke tibatsirei tipei tivape masamba ekudzokesa. Ko makambovatora sei? Vakatorwa khani vachuya nichichemu chokudzikudzanyirirwa. Ko makwa nako kwa dzosa zvakare kudzvanyiriwa vamugabe ezvo tiri pachokwadi
wacheluzulu munye kanye lenkokheli yezanu PF ebikulo mkhosi ukuba kumele ulandelwe umzekeliso kamuyi obhubhe eseleminyaka engamachumi amahlanu lasithupha wokuzinikela ngayo yonke inhliziyo ukusebenzela ukuthuthukisa ilizwe waqonqonsela kudaba lokuziphatha kwabesilisa njengomuyi obengasimuntu ophongutshintshanisa amakhosikazi yikho ichiye ikhosikazi linye uwini lengane ezine lomzukulu oyedwa usola besilisa balomkhuba wokuchaphaza abesifazane mahlayana bebayekela ethi ukwenze lokho kuyisibonelo sokuba akaziphathi lowo muntu emazwini akhe esegwalweni angasalulandelanga umgabe ubesola njalo elemelika elisanda kwengezelela izijeziso ezibekelwe inkokheli yezanu PF wathi akamncengi uhulumende wemelika osebekela elezimbabwe imigoqo kundaba zokutholisa usizo kwezokudla lemithi edingakalayo ethi uzulu wezimbabwe engaludingi lolo sizo ngoba lungasilungelanga isizwe sakuleli istudio 7 ikhulumisane lozulu phezu kwenkulumo kamgabe ukuba lezo zizalwane ebezisiya kwelebhrithane besenze njalo zebenzisa igama lakhe ngendlela engayisiyo lokhu kugcizelelwe ngumnumzana Conrad Gweru oyisakhamuzi saseHarare oveze ukuba limqotho elithi bakhona abekade beqambela umgaba amanga bengabafuna ukuthola incwadi ezibavumela ukuya kwelebhilithane
so yena uright I think nxa isitsho njalo kodwa lako kumele sikubone sicathise indaba yakhona sibone njengani ukuthi yena laye ungani wacontributa kuma-problems abantu abaningi khonapha ezimbabwe njengabantu sokuthi abantu baye bayicatha ngomuni kodwa abantu baye bekhuluma labo iqiniso bakhona aba-effectwayo ngabo 2000 khonaphana kodwa bakhona nje abanye
wengeza ugwerwe ethi okumele kuzwisiswe nguzulu yikuba kungani labo bantu bebesiyadinga lezo ncwadi okubalisa amavisa besebenzisa igama likamongameli Mugabe
njengakhonoko abantu baningi babona kufanele baye phesheya e-UK babesenzisa ibizo lakhe njengomuntu nxa umuntu umongameli welizwe uyifesi yona yakhona yelizwe lakhona so abantu baningi babesebenzisa ibizo lakhe iciniso kodwa lako kunjalo nje sibona njengani abantu abanye bayaqamba amanga ukuthi beyenzela ukuthi bathole amavisa ukuthi bayahlala khona ngale
ngasikhathi sinye umfo wabo kamuyi okhulume emele imuli yakobhandama umnumzana Freddy Bandama umchaze njengomuntu obehlakaniphile ekhaliphile ezithobile kodwa engumuntu ozinikele ukuthuthukisa imuli yakhe kanye lomndeni wonke uthi kuyamdanisa ukuba ubhubhe ngesikhathi esanda kuphutsha izifundo zakhe ze-MBA okuyisibonelo sokuba ube ngokukhuthalela njalo ukuzithuthukisa kundaba zemfundo yaphezulu ngimele istudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
Abaphathi ntambo bengatsha zikahulumende ezitshiyeneyo baqhubeka bengayi kuhlelo lwezokuphendula imibuzo olwenzakala edale maviki wonke ngolwesine ngomnyaka odluleyo usomlomo wedale wanquma ukuthi abaphathi ntambo abangasoze baye kuleli dale bazathathelwa imali abamele bayithole okwabangela ukuthi lolu dube lube ngcono kodwa kusukela ekuqaleni komnyaka kubikwa abaphathi ntambo abanye bengakaze balugxobe lanxa babe benxusiwe ukuzophendula imibuzo ephathelane lengatsha zabo omela iluveve edale leli umnumzana Rich Moyo utshele uChris Kande weStudio 7 ukuthi lolu dubo selubangela ukuthi idale lingasebenzi ngemfanelo
udubo lukhona sililo lokungabuyi kwama-ministers eParliament ukuzophendula imibuzo eyabe ifanele beyibuzwe ngamalungu eParliament yikho-ke kanengi nengi ngesikhathi sangolwesibili sababuyi ukuthi bazobuzwa imibuzo leyo imibuzo efana na izigaba ezimbili kule mibuzo yokuthi umuntu uyabuzwa khonapho aphendule khonapho okuthiwa ama-police questions kube sokubuya-ke imibuzo ama-written questions eyabe i-specific yokuthi umuntu uyabuzwa ku-order paper uyabhalwa ku-order paper abesebuzwa abesephendula abesenika impendulo eyabe imbuswe phansi i-written response yikho kukhanya ama-ministers alokungavukuyi kumbe ayibuvila kumbe kuyini kodwa sinesikhangelele ukuthi mhlawumbe ngabe kuyukuthi abaningi bakhona kabalalutho sebephelelwa
Manje lina njengama MP kukhona yini elixoxisana ngakho ukulungisisa lolu daba?
Udaba lolu silukhulunywe kaningi. Sesibona ukuthi ngokukhuluma kwethu sesibone ukuthi kufanele ukuthi kumbe sifake le motion ukuba sazise i-executive ukuthi kuqakathekile kakhulu ukuthi ama-ministers abuye eParliament. Sesikhulumisane ngakho kaningi, sekulo mbono ukuthi hhayi kufanele kube lokuthi lokukhulumisana esigabeni esiphezulu esinjengayo ku-standing orders committee ukuthi kungathathwa amacebo athile ngala mama.
Umnumzana Reggie Moyo ngomela iluveve edalele eParliament wekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare. Akubizozwayo lonyaka iStudio 7 Live Talk isungula uhlelo lwabesifazane asiyihluzeni bomama. Kusukisela ngolwesine mhlaka 16 Ntulikazi 2014. Kulolu hlelo sihluza indaba eziphathelane lathi abesifazane. Izandluphi, lezangikhathazi, siphana amacebo. Khululeka mama ukusitshela indaba ofuna sizihluze ngokusithumela i-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Ngizaphinda njalo studio7@voanews.com loba kuWhatsApp unombolo ezithi 1-202-465-0318. Ngizaphinda njalo 1-202-465-0318 kanye la kuFacebook page yeStudio 7.
Uhulumende uthi isivuno esitholakale lonyaka sihle kakhulu njalo sizaqhoba ilizwe umnyaka uze uye phutsha. Uthi isivuno lesi sikhwele ngesilinganiso sokungamachumi ayisificaminwembili lambili ekhulwini 82% nxa kuqathaniswa lanyakenye. Ugatsha olubona ngezokulima luthi isivuno salonyaka sikhwele saya kumathani ayisigidi lamachumi edlula amane i-1.46 million metric tons, sisuka kumathani angaphansi kancane kwesigidi nyakenye. Uhulumende uthi lokhu kwawo ngokwakuqala phakathi kweminyaka engamachumi elichumi lane ukuthi kutholakale isivuno esingaka. Lanxa lokhu kuthakazelelwa ngabaningi, zikhona izinye izigaba zelizwe ezibhekane lendlala ikakhulu ezisemathebeleland. Okuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo eStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezokulima uMnumzana Mandla Nkomo, yena othi lanxa isivuno lesi sanele kudingakala okunye ukudla okungafika ingxenye yesigidi okokuthi izifuyo zithole ukudla.
Kuliqiniso ukuthi isivuno salonyaka sizaba ngcono kwedlula iminyaka eminingi edlulileyo. Isizathu salokho Ntungameli sikabili. I think okokuqala sibe lezulu elihle kakhulu lonyaka. And okwesibili, I think abalimi abaningi bebezilungiselele bodwa ukuthi babe lama input azabasiza ukuthi bahlanyele ngesikhathi. So yield yethu inhle kakhulu, kodwa i-total requirement yethu njengelizwe is at 1.8 million tons. So okokudla ye uzokwenela, kodwa ama feedstock industries azasilela ngoba we still need an extra 400,000-500,000 tons ukuthi sibe nomumbo wenelisa ukuthi lama livestock industries athole something.
Kwezinye isigaba zelizwe babankomo bayakhala ngendlala ikakhulu eMathebeleland South kuboGwanda. Ukuthoni lokho ukuthi kuthiwa ilizwe lithole umumbu oyaneleyo kodwa abanye bekhala ngendlala?
Akumangalisi kangako Ntungameli, ngoba kahle kahle lona izulu ngalisiba linengi, akutsho ukuthi linengi ilizwe lonke jikelele. Okwesibili, kwezinye indawo izulu lingaba linengi kakhulu, kugcina kusima amanzi esithi ngesiNdebele yukutota. Lokho nakho kuyenza ukuthi isivuno sehle sibe phansi. So kodwa endaweni ezinjengaboGwanda ngibona ngani uhlupho lukhona ukuthi izulu libe khona kodwa isikhathi elifike ngaso alisakwazanga ukuthi lisize abalimi ngokuthi bethole isivuno esihle.
Ukutholakala kwesivuno esithe xaxa lokho kungadlala ndima bani kudaba lokuvuselela umnotho? Sikhangela ukuthi uhulumende uyabe engasadingi ukuthi athenge ukudla kwamanye amazwe.
Akuliqiniso ukuthi ama imports kumbe ukudle sikuthenga ukuvela kwamanye amazwe for the next 12 months kuzaba ngcono asoze sidinge ukuthi sithenge kwezinye indawo okwesibili for izakhamuzi ngoba sikhumbula ukuthi umumbu lo esikhuluma ngawo linywe ikakhulu izakhamuzi kusho ukuthi lazo asoze sidinge imali yokuthi sithenge ukudla lonxaka nxa kuyikuthi umumbu ukhona lempuphu yatholakala lula kuzasiza kakhulu ukuthi lokho abathi ngesiNgisi i-disposable income ama-disposable income zabantu azaba ngcono ngendaba yokuthi ukudla bazabe sebezitholele from emasimini kuzasiza kodwa phela masikhuluma ngomnotho welizwe jikelele akuliqiniso ukuthi isivuno esihle sisodwa yiso singabe sibe ngumuthi wezifo zonke silungisise umnotho welizwe
umnumzana Mandla Moyo ingcwethi kwezokulima sixoxelaye ekwele South Africa
selifikile leliyalanga iStudio 7 isungula uhlelo olu-cha-cha-cha lobesifazana phansi kwesihloko esithi asiyihluzeni bomama kungolwesine kunjenje lapho esihluza indaba eziphathelane lathi abesifazana izandlupe lezangikhathaze siphana amacebo khululeka mama ukusitshela indaba ofuna sizihluze ngokusithumela i-email kukhele ethi studio7@voanews.com ngizaphinda njalo studio7@voanews.com loba kuwhatsapp unombolo ezithi 1-202-465-0318 inamba njalo 1-202-465-0318 kanye la kufacebook page yestudio 7
Njengoba lisiswele lamhla ke ku Studio 7 Live Talk sikhangela uhlelo olutsha oluphathelane labesifazana olusungulwa lamhlanje phakathi kwesihloko esithi Women's Round Table asihluzeni bomama ngathi kurei matsimayi liyabelilo Praxedis Jeremiah lomavela simhlanganya huye thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo Yesi khangele ezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Kubikwa sokuqhamuke udlakela olwengeziweyo kwelekhinya ikakhulu emzini esemkhunjini wolwandle. Akwaziwa ukuthi lolu dlakela lubangelwa yini kodwa iziphatha amandla zikahulumende zithi lubangelwa ngabahlamuki besimuslim abedlulisa amalawulo abe al-Shabaab bakwele Somalia kanye labamabandla aphikisayo. Umongameli Goodluck Jonathan wakwele Nigeria ubikwa idinga ukucela isikwelede sebillion lamadola eMelika i-$1 billion esokuthi encadakale ukuthuthukisa ibutho lelizwe lakhe ukuze lenelise ukulwisana labahlamuki bokholo lwesimuslim abe Boko Haram asebehluphile elizweni lakhe. Edabeni lwethu olumqoka lamhlanje umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations othele eZimbabwe selizamile ukwehlisa ukumemetheka kokuthelelwana kwegcikwane lengculaza nxa liqathaniswa lamanye amazwe e-Afrika. Umbiko lo wethulwa ngaphambilini komkhosi we-International AIDS Conference ozabe use-Australia kunyanga ezayo lapho umphathintambo wezempilakahle umnumzana David Parire Nyathwa akhangelelwe ukuchasisa ngenhlelo ezibangela ukuthi uhulumende aphumelele kulomkhankaso. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lo Councilor ka Ward 29 kwaBulawayo uNkosikazi Monica Lubimbi endawonye lomnumzana Sipho Mahlangu olwela amalungelo abantu abaphilana legcikwane lengculaza onguye osungula lingxoxo.
Singaqalisa ngesikhangele ihlelo oluhle olwabikwa nguhulumende kodwa uhlelo lolu luvele lona lakukhalelwa ngabantu abaphila legciwane kwamatshwa sibili kusifikele emarondela kusiyafika ephalamende kwayenziwa i-sit-in kuhlala sibili ilanga lonke kwagcina kusenziwa le-slip-in phambi kwephalamende kwaze kwangeniswa ukuthi kungene kumoshini ukuthi i-HIV i-disaster iyabulala kwedlula ama-accident kwaba kuhle kwaba njeya kwasekusiba le-AIDS levy. I-AIDS levy le hayi isibonelo esihle hatho eZimbabwe kuphela kodwa i-Africa yonke lo mhlaba wonke. Yikho nxa sithi siya kuma-AIDS conference ubona besinika i-stage kushayele ihlompi iZimbabwe. Engikhathazayo ukuthi nxa sebehlela-ke laphana bagcina sebesiba la kungama-percentage ukuthi percentage leza sebenza ukwehlisa ubuhlungu be-HIV ngale ndlela esibuthi yi-mitigation, lenye percentage nge-research, le percentage nge-administration. Kuloku ngihluphayo okokuthi abantu bona baphila ngegciwane kugcina sekungazathi bakhangelelwa emuva, sekuvikelwa labo abangakatholi i-HIV. Mini ukholo lwami njenge-activist yikuthi kaliwazi isosi ukuthi kathi udubo lolu luphuma ngaphi, bese kuthiwa hhayi laba sesibalungisele amaphilisi sekuyisi isicingo sakhona isivalo sakhona. Mbona ngathi kuyasilela, bese kusilela njalo ekuthini abantu abaphila negciwane ngabantu abafuna ukunika i-counselling, ukuxoxisana nabo ukuze ingqondo zabo zivume zi-accepte zihambelane lomumo okhona kutshintshe ibehavior yabo elizweni lakithi.
Ye, siyabonga. Uthini ngamazwi kaMnumzana Mahlanga?
Hhayi, ngamuzwa uba uMahlanga. Into ekhona nansi, mina ngokwami ingathi kusukela ngo-2008 enzele ngihambisa abantwana e-OI, laba abatholeka abazali nalaba abadetektha ama-ARV nalaba abafuna ukuqalisa ehlelweni ngihamba nabo. Njalo isikhathi esingibabuya ngikhaya ukuthi khona hayi asilabezi nalokho, khona lokhu engilapho ngiyabanika njengoba ngibacelele emagrowth ukuthi inhlelelo zaqalisa kwi-labour movement kuma-trade union. So sasihamba njenge-drama group kuma-companies siqale sicele i-management ukhona sifuna ukubhukisa abantu nge-awareness HIV. Hayi, thina ngokwethu vele asibehlukanisi, bayafana njengathi noba ngubani umuntu eva akudlayo nami ngiyakudla.
Amaklinika e-council kuyini akwenzayo ngenhlelo zengculazi?
Hayi, bahambe emaklinikhi wokhu vele awe-council ukuthi baqala bebakhangela i-status sabo kuze ukuthi siqalise ehlelweni, baqalisa ngamakhodi.
Mnumzana Mahlanga, ubona ingani kungani le Zimbabwe likhanya ingani inani selisiba phansi elabantu abalokhu bethola leli gcikwane?
Sina indlela esimanage ngayo i-statistics, ngathi izinamba nje sibala ukuthi abaphila legciwane bangaka, banjani banjani, khathesi umumo wethu singaphi, sikuqathanisa sifaka la magrafu siprojekta sikhangela phambili ukuthi kuzaba njani. Mbonathi kuhleleke kahle ukwedlula amanye amazwe. Lami sengingahamba ngisiyafika kwamanye amazwe kubo Uganda, basiqalela thina-ke ukufunda ngento ze-HIV, ngithola ukuthi hhayi thina siphambili indlela esimaneja ngayo idatha i-information yethu. Nje i-information leyani nxa sesithe sayi-analyze sayihlolisisa sayihluza, esiphuma lakho yikho ukusinika ama-program esiwenzayo. Ngakho sifika masinya kumpendulo kasibhodabhodi, yikho kusiphathisayo ukuthi izinto zethu zehle. Kodwa okunye nje okungazathi kuyasifisela emuva nzabe ngikutsho, kuba yikuthi kwesinye isikhathi sizithola sesipoliticisa, sesifaka ipolitiki kwi-HIV, kanti i-HIV kayikhethi ukuthi lowo muntu ngwaliphi bandla kumbe lowo muntu ngumhlobo bani. Okunye njalo okungazathi kungathi kuyangikhathaza yindaba le esingazathi singathi nge-adherence, ulandela khonoku okutsheliweyo esibhedlela ngodaba lokuthatha amaphilisi. Yiwo ama-programu engithi bona abantu abaphila le gciwane bona ngokwabo banganikwa nje i-empowerment, ukuhlakanipha, bancedisane sekuyi-PA education, bakhuthazane bona kodwa ukuthi benze i-adherence, kwenzela singahlani lo mumo lo esithi yi-resistance. Leyana-ke lowana umhlobo we-HIV osusala amaphilisi, ngoba singenza njalo sizangena kwisigaba sokuthi bese siswela ngoba sinamali eyokuthi sithenge amaphilisi ama-regimen, treatment regimen adulayo.
Ungasigqibela lingxoxo nkosikazi Lubimbi?
Hayi, ngiyabonga. Silokho kukhulunywa ngoba uMahlanga kuliqiniso sibili, njalo futhi ngikhuthaza laba besaphilela abantu beZimbabwe ukuthi khona bakithi ababesobala bavele bahambe emakliniki senathe sonke. Ayisikho khona ngingavele ule ngculaza kumbe ukuphela komhlaba. Hhayi, andibahle kakhulu abantu bakhona. Sibonga sibili bona abafilekayo ngamaphilisi. Ngizibuhlungu kakhulu njanami, ikakhulu mina abantu bambapha abona ukuthi kungakabi lephilisi yale lisadina. So ngambona umuntu epho kuyekethisa nje kunatha amaphilisi, angizibuhlungu.
Leyo bekuyingxoxo phakathi kukakhansila kaward 29 koBulawayo, unkosikazi Monica Lubimbi endawonye lomnumzana Sipho Mahlangu olwela amalungelo abantu abaphila legcikwane lengculaza, bebekhuluma ecingweni le-Studio 7. Kwezemidlalo lamhlanje, inkampani epheka utshwala e-Castle Lager isisungule imidlalo yenkezo yenguqu ethiwa i-One Wallet elemvuzo efika imali engamadola azinkulungwane ezingamakhulu angamashumi amahlanu i-$500,000. lomdlalo okhangelelwe ukuqhubeka okweminyaka emithathu elandelayo. Ukuhlelo lokuhlela amaqembu azadlala kunkezo le owenziwe izolo izadlala le Cape United eHarare ngesonto ukuthi iHighlanders idibane le Haumain eGuerum. Ngolwesihlanu iHarare City izadibane le Triangle ku IFC Platinum idlale le Chicken Inn ngelanga linye. Umculo kaMoyi uBob Mali esithi Three Little Birds silethemba liwukholisile liwuzwa ngapha kumsakazo wenu weStudio 7.
Selifikile leliyalanga. iStudio 7 isungula uhlelo olu-cha-cha-cha lobesifazana phansi kwesihloko esithi asiyihluzeni bomama kungolwesine kunjenje. Lapho esihluza indaba eziphathelane lathi abesifazana. Izandlupi lezangikhathaze siphala amacebo khululeka mama ukusitshela indaba ofuna sizihluze ngokusithumela i-email kukhele ethi studio7@voanews.com ngizaphinda njalo studio7@voanews.com loba kuwhatsapp unombolo ezithi 1-202-465-0318 inamba njalo 1-202-465-0318 kanye la ku Facebook page ye Studio 7.
Ngesikhangele indaba ebesilazo uMongameli Robert Mugabe utshela umbuthano emathuneni awe National Heroes Acre ukuba amazwe anjengeBrithani lamanye angentshonalanga asebenzisa izizalwane zeZimbabwe ukumenza umuntu omubi. Abaphathi ntambo bengatsha zikahulumende ezijiyeneyo baqhubeka bengayi kuhlelo lwezokuphendula imibuzo olwenzakala edalele iParliamente maviki wonke. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje okwamanje sesilichiya.